Indaba zeZimbabwe lezi zichayisa ikhanda nangoba ngilo mama ongumfelakazi ubaba wasichiya labafowethu abalezingane ngiyancedisa ukufundisa sobe kuhlupha imali lezi ngoba kuqala abantu bethi ibond notice 1:1 le-American dollar so bekunzima bekuconfuse
kodwa kathesi ke njengoba sisizwa kuthiwa ezinye imali azisasebenzi sokusebenza ekhaya kuphela likuzwa njani khona
mina into engiyilokhuzayo ukuthi abantu abasukayo ekhaya nxa bezama ibhizinisi ngoba kwesinye isikhathi lapha ngina ngomkhulu I'm one of Zimbabwe ngu-chairperson e-Bradford so kusasa sile business meeting abafuna sihambe ku-diaspora siqala ama-business but into engani iyandida ingqondo ukuthi nxa sesiqalisa ama-business le kuthengiswa ngama-bond note sizazama njani ukuthi sibe le mali owoda abroad angikwazi ukuthi lokho kungaba njani njani imali yakhona thina sizwisisi nxa singa
manje selike lathumela yini imali ekhaya njalo lizwa kuthiwa bayithethe iyini
mina ngithumezela ngo-remedy ukuyithatha kwakhona kuyahlupha ungayithatha kwezindawo bafuna ithathe ngamabhondi but i-world remedy bayithathe njalo ingama-US dollar into yikuthi nxabe ngoba mina kathesa umfowethu uphathekile weseluphana nxabe bengayithi babehambe abantu labo abasafuni ukuyitshintsha ungabaniki i-US dollars abafuni ukulitshintsha ngoba bathi kusasa liyabe selilile ngaba le bond ibhondi livuka liwilivali so sebefuna ukube bethwele ama-US dollars a but bengahamba law eluphane kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bawatshintshe futhi
manje wena ubona ungani icebo kuyini eloyokuthi abantu bengagcini bedubeka ngakhona lokho okugcina kusenzakala zikhona yini ezinye indlela osuke wazibona
kati indawo engabuyeli kwimali yezimbabwe imali ebonakala ababelayo kudala
ya ungani batsho njalo ukuthi kuzenzakala njani
imali athink imali ngoba le ibond nothi leyi no one ula muntu oyazi ayiso mali umuntu oyaziyo imali yayo umhlaba azenzele yona but nxa bebuyelile la nxa i-1:2 million amanye amazwe kupound amanye amazwe maningi even i-china nantwani i-1:2 nothing kule British sterling so bona kabathatha imali ebonakalayo abantu elist bebekwazi abantu abakwazi ngoba kusasa into yabe i-10 bond kusasa ibe yi-90 bond so I think we are abantu bekhaya bakhathele shu
manje njengomunye wabahlala phandle kwelizwe uthini wena ngomumo okhona lo ubona ungani uzabuyela yini ekhaya kwelinye ilanga
Ubuyela siyabuyela ngoba uthi lapha ngibe seBritain okuhlala kuqanda kangaka sengiluphele sengisiyetembeni kuyabe kungayenzi ngoba kakathesi sonya yakhe indlela upane ngiyakhe i-4 bedroom ndlela upane abafowethu bangakhela isiphelile uphahla and then ingaphela bazafaka ibhoholi namalayithi kulokhu zena ubuyele ekhaya ngiyabuyela ngeke ngahlala lapha kuleli lizwe ikhaya ngiyabuyela